sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
akula nto okuthiwa yiku-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siya phambili, uyabe seku-third term.
Abizanu PF kobulawayo labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni lapho okuphelela khona isa amahlandla akhe ngo-2028.
Into yokuthi nxa behlangana kabatshelani iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani. Kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East African Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Ele China seliphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika uDonald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abizanu PF kobulawayo kanye labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Umkhankaso lo kobulawayo ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla leli uMnumzana Jabulani Sibanda. Otshele amalunga ezanu PF izolo ukuthi uMnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika u-2030 ngoba uqhube inhlelo ezilohlonzi. Abatsha labo abasesabelweni semathebeleleni North bathi bayakusekela lokhu. Kodwa abaningi abakubandla lezanu PF abavumelani lakho. uMnangagwa yena usekutshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka ebusa kungafika umnyaka ka-2028. Kungaguqulwa isisekelo sombuso na ukuze uMnangagwa ahlale esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele gqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole.
Ngendlela i-constitution yethu eyiyo yona khathesi, upresident ukwanisa ukuthi abe ngupresident welizwe kabili, meaning to say uyaseva i-first term, aseve i-second term kuphelele khonapho. Akula nto okuthiwa yiku-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siya phambili, uyabe seku-third term. It's not an extension, it's another term. Kodwa into kumele sizibuze yona ikuthini, what is a term in terms of our constitution?
Ye khonapho ke awuyithaya khonapho.
Ye umuntu kuyabe kuthiwa kuseseve i-term nxa esefikise isikhathi esinganani. Mina I think i-argument yonke le yenzakale elizweni is misleading. Nxa kuyukuthi sechovile i-term waqeda, angithi seku-second term, angeke ayi-extend i-term, uyabe seku-third term. Nxa engakayenzi, ungayenza ukuthi ithemu esivili iqalisela ngaphi isiya nga.
Kodwa kuyaguquleka yini isisekelo sombuso ukuthi kube khona khonokho?
I-constitution yenziwa ngabantu njalo i-constitution i-amendwa ngabantu. So the question is, kulama-referendum njengalokhu ababekutsho abanye ngendlela ye-referendum kumbe ngeyinye i-process, because akhona amanye ama-processes. I-argument eba khona eyokuthi kuthiwe uya-extend i-term, angithi you can't extend i-term. Uyabo sukwenza senza enye i-third term.
So ke konapho
abantu bangavumela.
Ye konapho ke story siyakubona sibili okukhulumayo. Kodwa ke phela bakhona bakhuluma bathi kwamele kuguqula isekelo sombuso welizwe kwenze ukuthi kwengezwe iminyaka eminye thize khonapho. Lalokho ukuthi i-referendum ingenziwa. Kwenzakala ukuthi i-referendum ingenziwa futhi lakho.
I-referendum ingayekela ukwenziwa nxa kuyukuthi seqedile i-second term. Nxa ingakaqedi term kungayenziwa futhi ukuthini iminyaka yakhe idlulele phambili ngoba i-term yabe yangaqedi. Into ezama ukuyitsho yukuthi nanjo i-third term le-extension of i-second term izinto eziyi-impossible. You can't extend i-second term, right? Uyabe usuku-third term. So into engabe isenzakala ngezinye indlela abakukhulumayo ngo-2030 lo uyabe nge-extendanga i-second term. Uyabe sengene ku-third term wayibamba kwaze kwafika ku-2030.
Kodwa ibambe kanjani nxa kunjalo?
Iyo yona le ehamba through ama-referendums.
Kumele vele i-referendum ibe khona noma abantu bayafuna kumbe
lapho nxa kuyukuthi seku-second term. Yes, i-referendum is inevitable. Kodwa nxa engakafika isi-term i-second term, nxa engakafika i-second term akula issue i-referendum.
Kathesi kutho ukuthi phele i-referendum ingenziwa
like ukwenzakala e-Zambia. Nxa kuyukuthi usufikisile i-second term you cannot, you can't extend it. Uyabe usuku-third term.
Ye, so ke
which means a referendum must be done.
So ke khona
ukuthi kakafikisi, nxa kuyukuthi kakafikisi i-second term there is no need for a referendum. There are other processes that can be used.
Ukuthi kutshintshwe isekelo sombuso welizwe yikho kutshoyo?
Yes.
Okunjengani?
So it's not always ukuthi kufuze kube le referendum ukuthi utshintshe isekelo sombuso. No, isekelo selizwe no. It depends ukuthi kusunga.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East Africa Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC lapho okulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa asebefile kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki beMarch 23 movement kumbe iM23 edolobheni leGoma. Umongameli William Ruto okhokhela umanyano we-East Africa Community wethule umbiko enkundleni ye-X namuhla esithi asebevume ukuya kulumhlangano. Babalisa umgcini sihlalo we-SADC umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Paul Kagame owe-Rwanda, umongameli Felix Tshisekedi wase-DRC lo mongameli Samia Suluhu Hassan wakwele Tanzania lapho okuzaqhutshelwa khona umhlangano longo lesihlanu. URamaphosa lokagame bake baphoselana aqatha ngempile njalo uTshisekedi kadlelani kuhlelo kagame yena amethesa umlando wokutshotshozela limpi. Amabutho akwele South Africa, iMalawi, iTanzania leUruguay abelondoloza ukuthula eGoma afele kulimpi. I-M23 yethu le umbiko namuhla othi isime kancane ukuhlasela ibutho lakwele DRC ukuze kuncedwe abantu abakhahlanyezwe yilimpi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Umhlangano lo ophakathi kwe-IGAD East African Community le-SADC yangapha Southern Africa umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakhona ivele isenziwa kuthiwa kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani. Kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecasha izikhali. Tshisekedi ule nkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi aseGoma lawo imsebeni ulenkinga SADC thina njenge SADC lati asilamandla we are weak ukuthi nga bengayitshelani iqiniso esithi ngesikhiwa I peer review mechanism kuzaphuma into eqotho lapho
ngaso sikhangela ke umongameli Cyril Ramaphosa labanye labogagame ubona ngizani bangahlala phansi bexoxe ngakhonokho kumbe bazavusana emhlanganweni lo
lo ngifuna umbuzo omhla kakhulu bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo oso business abaningi abayimbayo abagebhe imigodi eDRC baningi kakhulu uGagame laye abafana bakhe beMR3 labo M23 labo baye bethathwa kwembiwa ekwembiwa baye bekuhambise eRwanda bengayelela ukuzwisisana bengehlule ukuhlala phansi izakuhlala ingxabangxoza sokuyisikhathi sokuthi kukhunyiswane imilotha laba abepolitics kabalungisa ipolitics abemnotho welizwe kabalungisisa umnotho welizwe oweDRC
kuzaphumana emhlanganweni lo ngokubona kwakho
akuye kuphume awusezokuphumela uhle ngoba abantu babona vele bayiqholo bonke ye bayiziqholo yikho nina ngisithi mina okuqakathekileyo kaba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona ungule kucacade iqiniso kungaphuma something kodwa nxa bengabelokhe bephoselana amazwi abasuza baphumise lutho lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso balibambe iqiniso ngentamo bezwanane yikho kuzaphuma lutho okwakhathesi nje anginathemba mina
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 Uhlangothi lweZambezi Water Authority luthi sesikhuphukile isilinganiso samanzi angene edamu leKariba lonyaka loba engasoze anele ukuphehla ngemfanelo umlilo kagetsi okungenza kulungiswe uhlupho lomlilo lo eZimbabwe lakweZambia. Amazwe la ehlisa inani lamagesi aphehlwa eKariba nyakenye ngenxa yokwehla kwamanzi kuleli damu okwengeza isikhathi sokucitshwa kwamagesi emazweni womabili. Kusenjalo idolobho lakoBulawayo liqhubeka libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba malutshona kakhulu amanzi asengene emadamu aleli dolobho. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi oyekhokhela inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association.
Udaba lwamagetsi ludaba oluhluphe kakhulu kumbe daba oluhluphayo kathesi kwelakithi lapha eZimbabwe ngendlela eziningi ezishiyeneyo ngoba siyatshelwa ukuthi amagesi awakho sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagesi okuwo ezinye izathuka zamagesi angabe khona ukuthi amanzi eKariba fans kodwa nase sithole imbiko leyo ukuthi izulu likhanya besilibona lisina singathi khona libe lisina njani kodwa siyathola imbiko ukuthi amanzi angena ngayangena kakhulu okokuqala khona ukubale sikubonga ukuthi hhayi amanzi angenile kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli but eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakala ukuthi njengelizwe lezimbabwe kube lezinye indlela ezingenzakala ezokuncedisa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayekhalibha ngoba uhluphe esihlalo kade silamabhizinisi amaningi ayihlule kusukuma kuhle amanye ayaqhula amanye ayaqhugezela amanye azavala kuvala ngenxa yohlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki ini lamabhizinisi amancane bona abantu abalamabhokisi abalamabhutshi bakhona abantu abangena kumalosi anzima ngenxa yokuthi akulamagesi so-ke esingakutsho yukuthi njengelizwe abe eZimbabwe imini sekhala ngezinto ezezamandla amagesi ababona ezinye indlela ngoba nxa indaba yamanzi ilokhu ibaliswa ukuthi ayangena engagesi kuyahluka kodwa thina-ke njengabantu sisahlala ethembeni ukuthi engxaye njengoba phela isizini angapheli ezwe lingaqhubeka lisina kuncedisa abantu kodwa okhathezayo abantu abacaniseki sidonsa nzima
sikhangela udubo lwamanzi kobulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo lwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini
siyanazela ukuthi izolinile kodwa futhi sithola imbeko evela kulaba abasikhangelile ezamanzi abebulawa sithi khansel ukuthi amanzi akhanye ngena amadamu amanzi angathabisiyo ngitsho ngoba khathe sikhuluma kanje siloku sikhona apha sikulod shedding okutho ukuthi amanzi aloku equnywa ukwenze hlela amanye akhona asincedisa manje khona kuyahlukumezwa ukuthi sokwenzima njengezakhamizi amabhizinisi yama-stakeholders akubulawayo ababe chasisa bathi wona indaba yeGlasgow ingathatha mabo around 4 years ungakhangela i-4 years singathi thina engxenye isikhathi eside ngosipesala manzi ukuthi nayizokuyagoyali sina le indaba ye-4 years ingaba lidaba elinganceda kodwa ihlupho yokuthi thina isikhathi eside ithi so sokufanele njalo kube le minye imizamo futhi elula engenza ukuthi amazwi athole masinya sibili ngoba engxenyeni i-4 years ngathi i-medium term kodwa besisikhathi futhi kube lezinye indlela ezi-immediate ezokuthi amazwi athwale khathi esikhathesi naleyani iplani kuyikuthi ivunyiwe iqhubele siya phambili but ihlupho yokuthi khathesi abantu amanzi bekulobo nzima kulakuhle amazwi okuvula loku evala njalo kwenza namaphayipe aduke ngakhola amaphayipe esemadala kobulawa kodwa wawunqaba uvule kuyovale amaphayipe aduka so ngenye i-expense engena futhi kukhansile kuya futhi ifuqelela khamizini.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumholi wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Benjamin Netanyahu wakwele Israel namuhla ngesikhathi kungaziwa ukuba kuzaphathwa njani isivumelwano selizwe lakhe leHamas kusigaba esilandelayo okumele kukhululwe bonke abathunjwa iHamas ngo-2023 njalo kubekwe phansi izikhali kuthi ele Israel lalo lisuse ibutho lalo eGaza. Ababe sebenzela ibutho leFrance kwele Chad abafika amakhulu amane 400 sebedinga umsebenzi kuhulumende kaFied Marshal Mahamat Idris Deby kulandela ukususwa kwebutho leFrance kulelo lizwe. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika eleChina namuhla liphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Lalo lafakela impahla evela kweleMelika egoqela amafutha egasi lamalahle umthelo wesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%. Uhulumende weChina wazise njalo ukuthi amafutha e-oil avela eMelika, izimota kanye lemitshina esetshenziswa kwezokulima layo izahlawulelwa umthelo wokulithumi ekhulwini i-10%. Umongameli Trump nguye oqale ukwethesa impahla evela kwele China, eMexico laseCanada imithelo esithi uhlose ukuvikela amabhizimusi aseMelika. Uthe njalo ufuna ele Canada lele Mexico avimbe ukungeniswa mahlayana kwezidakamizwa eMelika yizigebengu ezisebenzisa imingcele yalawa maswe. Amazwe omabili lawa aphindisele ngamanyathelo afanayo. Kepha abaholi beMexico leCanada basuke bakhulumisana loTrump bavumelana ukuqinisa imingcele yamazwe abo lokumisa imithelo le okwenyanga kusakhulunyiswana. EleChina lalo akukazakali ukuthi lizakhulumisana njani loTrump. Imithelo le izabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla eMelika lasemazweni la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ukwenzakala eMelika umnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs le kungani izahlupha kancane. Ngokubona kwami uTrump njengoba ehlaletsho ukuthi yena uyi-deal maker ubona ngani ama-tariffs indlela yokuthi akhulumisane lamazwe wonke wona lawa alwisana nabo ngama-tariffs ngoba eqinisweni ama-tariffs wona wawo ngenye indlela ngama-trade wars angithi ikulwa nokuthengiselana So akula ma winners at the end of the day ngoba intengo ziyakhuphuka khona lapha ekwelemeleka zoyokhuphuka la kwase China. So uTrump yena ngokubona kwakhe ucabanga ukuthi abantu bazoguqa before kube lama lomthelo. So ngenye indlela usebenzisa ama tariffs njenge negotiation tool. Kodwa ke kuzazwisa ubuhlungu ndawo zonke lapha nangale. Njengoba ubonile kwele Canada lase Mexico yena uTrump ngokwade ugcine ekhulumisane nabo wavunyelwana ukuthi bawathovele phambili mhlawumbe azoqala ngemva kwenyanga.
iChina yona ubona iluphatha njani lolu daba? Sizabona yini labo bekhulumisana kusiba lokuvumelana loTrump?
Ele China lehlukile kancane kulamazwe la amabili iMexico le Canada. Ele China okuqala livele li factory yamazwe wonke lawa asentshonalanga. So alikwazi ukuthi liphindisele kakhulu ngoba vele yonke into enziwa eChina ikakhulu ethengiselwa kwamanye amazwe ethengiselwa ngapha emazweni asentshonalanga. So ngokubona kwami ungakhangela even ngendlela umongameli wabo ayibambe ngakhona indaba yakhona kubonisa nje ukuthi naye ufuna ukuthi uhulumende weMelika ayilungise le ndaba ingakafiki khatshana ngoba i-impact yakhona ikhona eChina ngoba ama-products abo wonke amaningi aza ngapha. So ngibona ngani ekukhulumisana kwakhona ngeke kufane indlela akhulumisane ngayo lama-Canadians lama-Mexicans. iChina angeke kufane bazoyibamba ngendlela ethiyeneyo ngoba iqakathekile iChina futhi lakuwo abalapha kuleli lizwe laseMelika. Iqakathekile ngoba ama-products wonke nawo bathola khona. So okusalayo bagcina bekhulumisene nje ama-tariffs lawa agcina engafakwanga. Ngoba ukukhuluma iqiniso naye uTrump angibona ukuthi uyawafuna okwamaqiniso. Uwasebenzisa njenge-tool yokwethusela ukufosa abantu ukuthi bavume akufunayo.
Umnumzana Washington Jamela isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eChicago. Abanye abasakhulayo bathi abasoze bavume ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kodwa abanye bayakusekela lokhu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UNtokozo Msipha owayekhankasela ukuba umnumzana Xavier Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga angene esikhundleni sikaMnangagwa ngo-2028. Uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga e-ZANU-PF afuna uMnangagwa ahlale embusweni.
Mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele we-General Chiwenga Voluntary Supporters Association, ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthiba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030, njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela. Thina njengabe-General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa isikhathi sake sokuthi aphumule ayedlala laba zukule plazini lakhe sesifike.
Umnumzana Matthias Mdlungwa owayekubandla le-Citizens Coalition for Change elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uyakusekela lokhu.
Labanye abazabe bekhuluma lokhu angibona vele ukuthi kuzaba lenkinga and kuzaba lama-strikes, kuzaba lokuhluphana lokutshayana ngabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa. Kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha baphikisana lokwenziwa ngamalunga e-ZANU-PF athi uMnangagwa kumele ahlale embusweni. URaymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuvinjwe okuzanywa libandla elibusayo. UDecent Collins Bachiller omele iluvele makhandeni edayele iParliamente layo iyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozavusa kokuphela lokho sibili yinto enhle ukuthi njengoba isintu sithi kusinwa kudidelwana sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale sibe lati le experience ka-former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile waphuma ngokuthula.
Abamele inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla leZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa i-referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba umnakagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna ukwephulwa isisekelo sombuso welizwe. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Asifunye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakaMnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebebuya kubontanga lathi sibethola ama-elevation sibethola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kutsho ukuthi kulabanye okumele bengene.
Kodwa uTaurai Kandishaya isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF esigabeni seHarare uthi kumele abatsha bezinike amakhwapha. UMnangagwa sekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathathwa isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Abanye abalwa impi yenkululeko lamanye amalunga eZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba uMnangagwa usehluleke ukubusa eleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sesikhathele ngokudlelwa izimali ngukansila kuwadi-19 eMkhuza. Hhayi, sesizwile endabeni zemali ze-social welfare kwintweni esiziphiwa nguhulumende. Siyabhatalisa izimali baphinde nxabe sebesiholisa batshontshe. Khuluma lamhlanje ngolwesithathu nje batshontshe amasaka ngu-9 ngemva kokuthi abe-social welfare sebehambile basala bazithathela bona usobhukulo khansi labathatha amathathu okwabanye umama labo bathatha angu-6 yazi sesikhathele bakithi singancedise kanjani ukuthi nxa kuholwa iy'ntathu ezindaba ziye zibe khona zizobona into esiyenziwayo.
Kustudio 7 salubonani bakwethu. Hhayi, ngibingelela ngumdluli lapha eGwanda. Ngithi ngiphawule lami ngendaba ye ku-amenda kwe-constitution le yindaba ezama ukwenziwa iZANU-PF. Vele iZANU-PF siyaziboneka ukuthi abantu beZimbabwe nje singadlalela kubo emakhanda. Njalo futhi kube kuyisikhathi esihle, isilonda esihle kabi ku-opposition ukuthi ingene ngaso, ukuthi vele ithathe ama-chance khona lapho. Manje hhayi, sadly i-opposition asilela eZimbabwe. iZANU-PF vele izoyi-amenda i-constitution. UMnangagwa uzofikisa isikhathi lesi asifunayo sika-2030 ngoba hhayi, thina singabantu beZimbabwe vele asibambani. Ukuthi nje ngabe siyabambana one day nje sibonise iZANU-PF ukuthi nathi sihlakaniphile njengabantu abafundileyo. Kodwa hhayi, ngibona nje iZANU-PF izenzela umathanda.
Ye, Studio 7 lishona njani basazi bethu abahle? Ye, hhayi, sithi labo abangabalandeli.
Siyabonga labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbulele uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, ngakho lingayikathana. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.